Siyabonga lesi sikhathi umumbo wasudliwa kweminye imizi ngenxa yezulu eliningi elanayo. Kodwa lonyaka isimo sembisi endaweni eziningi eGwanda lapho umumbo kanye lamabele sesitsha ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Izansi emandebeleni ivela ithola izulu eliningi minyaka yonke njalo iningi selilahle ithemba lesivuno esihle lonyaka osekudala ukuthi lesabele indlala. Umnumzana Lino Swanda yisakhamuzi senkwalini ematshetsheni. USwanda uthi usebenzise imali engamadola angamakhulu amahlanu $500 ukugasa ithalakitha kulima indawo engamahektha amahlanu. USwanda uthi wahlanyela inhlanyelo elesisindo samakilogram angamathumi ayisikhombisa i-70 kg kodwa okwamanje udlalele evalweni.
Abantu basuke bathele inhlanyelo phansi ebengalo yonke bethenga last year kanjalo yabo bazazisanyala bathela abaselahlanyela kanti yazi libuya izulu inhlanyelo abantu abaselayo sesikhala ngathi ngabe ngancediswa ngenhlanyelo ngalibuyile kodwa ngalingabuyanga esikhala ngakho ukuthi abantu abayenzeni abancediswe ngokudla.
UNkosazana Simangele Ndlovu oyensindi kuwa 21 phansi kwenduna uMasuku uthi izulu alinanga njengalokhu obekukhangelelwe osekudala ukusha kwamabele abo. UMandlovu uthi bazimisele ukulima njalo nxa bengathola uncedo lwenhlanyelo.
Izulu kalikho lokhu esalima lapho izulu kazakelini.
Loba nje abalimisi behlezi bekhuthaza uzulu okungalimi umumbu wodwa kodwa balima ezilimi ezifuna amanzi amalutshwane ezifana lamabele. Iningi labantu kulesi sabelo liqhubekela phambili lilima umumbu. Esinye isakhamuzi senkwalini umnumzana Bekezela Moyo uthi nxa uhulumende engabasiza kuzamela lethe inhlanyelo ezilimo eziphanga ukuvuthwa ngoba kungasela sikhathi.
Sakhiya emasimini lapha sasitshalima sahlanyela sasiqhatha amatrekitha sahlanyela kwinhlela abaphansi siyamila kuhle but izulu liyasilahlisa langani kuyathembisa ukubuya kuya amayezi pho kuchitheka ethwale lichithe kubuywa umqando. So kufungami kuyakhizakhiza mhlaka-1 ngenyeka but lakho lana kwezindawo lapho wafunga ukukhiza ongatsho lutho.
Emsubulweni ezansi yedolobha leGwanda eGungwe izulu kubikwa linile ngesonto kodwa besekuvele obonakele emasimini. Umnumzana Edgar Ncube owesimbuka phansi kwenduna uMathe uthi basaludinga usizo lwenhlanyelo ukuze balime kakutsha.
Ya izulu linile sibili ngesonto kodwa emasimini besekonakele into eziningi besezithile. Uhulumeni bezasinika inhlanyelo sahlanyela kahle kodwa besekuthile kathi esinqalinile sokumele siqale ukulima kahle. So esikusulayo ukuthi aluba besingatholenye inhlanyelo ngoba naleyo besilayo siyilime yonke sihle sayigcikela yonke phansi bekumile kahle kodwa hayi kuthile.
Ababona ngezomumo omkhathi bathi ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuthola izulu elinganeno lonyaka. Iningi lithi alikukholwa lokhu ngoba izulu likhanya lingani kuhle selokhu kuqale umnyaka. Endaweni ezifana laboTsonude eChinden iningi lokhu lilinde ukulima ngoba izulu lingakani. Amakhakhasi omumo omkhathi aveza ukuthi akula zulu elizwayo elizakuna eGwanda kuviki ezayo kodwa kuzathisa kakhulu okungadala ukutha kwezinye njalo izilimo. Ngingu-Albert Ncube oyindaba zesitudio 7 enkwalini ematshetsheni.